sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Bimbito 2018 ngo Cape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Chai uyambulela iJudgment ka Hlonishwa uMalaba. Ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona khona okwenzakaleyo akulungana. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalungana banga.
Uzulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthetho ndaba weConcord sokuba isebenzi zonke ezaxotshwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phela lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba nje basikhuma kanje so sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ajiyane lo mkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ulembu be-internet. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili unani labakwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu weConstitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxutshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba idale leConstitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani yeGreater Men's. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika-Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Chai uyambukela i-judgment ka-Hlonishwa uMalaba ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona khona okwakwenzakaleyo akulungana. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalungana banga. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa ukwethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelela.
Osekudingakala uNcubethi ukuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana nalaba bantu abaxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona khona udaba lolu akijimelalo imali zabantu zitholakale ngoba siyakwazi ukuthi khona khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo senze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isisondele eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakathekile udlula abantu ungani amalungelo abantu abalandaba lawo but yena osebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzakuza uRobert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinazele ukuthi kathesa uhulumende lo obusayo khona kathesa kaAmazon Mnangagwa. Uzama zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophe iwest ukuthi usejinjile. So ama judgments afana lawo nalawo, ngamanye ama judgments azama akayenzwa aphiwa ngendlela yokwenzani yokutshengisa international community ukuthi igovernment kaMnangagwa isitshintshile ayifani kaMgaba.
Umqondisi wenhlanganiso ye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthetho wandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greater men's. Labaningi nengi amanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthetho wandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengaphethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemithetho elungiswe iParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjengaleyo into esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sezizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuva Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016 lapho umthethwandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo izisebenzi nxa sezifuna ukuchiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuso uthathwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthusela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni obuqoqwe yi-ZDI eHarare kuhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele i-ZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela gumbu uthe umhlangano lo ubungokunika amabandla achiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lozulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups achiyetshiyeneyo, amaqembu achiyetshiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo yokuthi bengayisebenzisa njani i-intanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolo olubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so omunye lomunye umuntu esuka khonapha usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho indlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela actually. Konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phela. Lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye. Ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government, uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-internet konke labasemakhaya bazawelazi iqiniso, bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza. Yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift Osalosiziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba lodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathesa ukuthi abantu hayi bekwanisa ukuphikisana besithi hayi kakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala unxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcina utshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethiwe thina simfuni. So ngibona ngani kuza yehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba yokuyosebenxa ukuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idingu yesimbona emapicture ethwele isikafu sesikwazi ukuthi idi wakhona ungenalo oto wayenza ikhuwe nale. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukukhontisa nalo mfana omncane lo othiwa ushamisa. So sesikwazi ukubana ke singesabi ngenxa yokuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mfunga yamchallenge.
Usuziba uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthuta kwabasha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani. Wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela lokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo.
Abantu balolahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze ukuba khona kuphela bephikisa kuground abakho. Hhayi, kathe sebeqale ku-social media besikosocial media sekuground. Uma usithi ngikhuluma into engakayizenzakali ku-showdown abantu baqala nga baqala i-showdown bebaqala i-social media and baqala bakhulumisana ku-Facebook bakhulumisana ku-WhatsApp ukuthi akusasa siyavala iZimbabwe then babe sesiyavala iZimbabwe physically. Ngabe thiwa ngama-KTVs anje ngabe thiwa babonakala behamba-hamba e-town abathengisayo bethengisa abadinga imali bedinga imali kodwa bonke bathi hhayi namuhla i-stairway sonke siyatshengisela siyabe sezindlini.
Isikhulumeli sebandla lentatheli izindaba eleyoung journalist association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kaZulu aveza kiyo okusenhlizweni yakhe.
Uhulumende kumele achiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa i-platform esisalele uZulu ukuthi eveze lokho ayebe kubona lokho ayebe ngakuthandi. Uhulumende yena usase lezinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto e-wrong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi bayebengekho emgwaqweni nxa sokusenzwa okufuze kube kusenzwa.
Uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho ozakuhlola indlela uZulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uZulu wasolwa ngabamela amalungelo akhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa ema-ofisini awe-ZEC. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Victory siyanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lo mdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwitsha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopaf but we continue registering ngoba on Monday
umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association imidlalo leyi siyenzela ukubana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelu hlelo ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yi-biometric voter registration. Ontanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngingathi kwezombusazwe. Bangabantu abasheshela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beyeregister ukuvota, bengaregister ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokho-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba, uMnumzana Sabelo Siwa, uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda grounds. Singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele kubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu uMnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama youth lapho ukuthi bebe involved bephatheke labo esimeni selizwe leli njalo futhi indlela ekubalethe duzane ukuze siba involved uma issues lawo. And then also yinto ebe enhle nje ukuthi bethole ichance la ukuthi bebe le education ukuthi yano ukuvota yinto ilungelo labo labo kumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball uNkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzelela ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zonezo sithi nginto zokuvota zona. So ngibona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports so kuyakhuthaza abantu abatsha. Abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje. So ngibona luyihlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazayizwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote. Njengami njengoba ngimelele ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 la 15775 kHz kulive talk lamhla ke sixoxa lezi zizalo zeZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye ababuyele ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza. Le yiStudio 7 esakaza siseWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awenato ukuthi lizinikele uba ngumlamlankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwele Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban. Impi yomdeni yakwele Afghanistan isile minyaka edlula elitshumi lasithupha. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxis Jeremiah wenelise ukuxoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esiKristu bebandla lamasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC. Unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa minyaka yonke oweZAWAC owalonyaka oza kwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho kusiya mhla ka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngingusisa ngizalwa eLwagwele eMakhulambila kodwa khathe singendele ensuza koNcube koGawule ngumalukazana wakoGawule. Ngize lapha eAmerica ngo-2000.
So ngeneke kumpilo yaseMelika ikuphethe njani?
Ah, kumnandi la. Kumnandi lapha sisa wami, kumnandi lapha kuyadliwa, kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako, sinathi chako emina ntambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yeah.
Loba sikhona lapha sisithi kumnandi. Siyakukhanuka eZimbabwe. Ngiyakukhanuka mama ekhaya khona ngapho ngiyakukhanuka.
Sisedwabeni lonalolo olokukhanuka ekhaya. Linake abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe. Lile mcimbicimbi lalo njalo lenhlanganiso lapho elihlanganela khona kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabe eZimbabwe abazimuli. Lapho elihlanganela khona likhumbula khonoko elalikwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZawad, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhani komama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dorcas Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha eAmerica sahlalisa izungu sathi
asikhangele kakhulu oweGeorgia umhlangano obuya ngempela sonto yonali liqoqeni.
Dadewethu, abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinto esilazo lonyaka esizikhangelele kakhulu ngamantombazana ethu esibuya lawo. Abantwa bethu abaphakathi kweminyaka elithumi lantathu kusiya ithumi lasifica munwe mbili 18. Yilo iqembu lethu liqakathekileyo lonyaka. Esibuya labo esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangikutshela ukuthi mina sengile minyaka engibuye ngo-2000 sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi, sibatshele ngokukhoza kwethu kwesabatheni. Sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza, abafani lathi okwakuthi umama whatever ukukhuluma yokuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi inhlengu ubamba umlomo khona lapho. Yeah. Bavela ngapi abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabo mama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawo asendleleni, silama Zimbabwe naseIreland ayeza asendleleni, silabo abanye abavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazana izihlobo zethu ibona besilabo khona ngafakhathe sisiswami. Umama umelela ukuthi bona bo sisengihlangana labo babe yibabangihambisa ekhaya. Sazisana ukubana ungazuba uvele eZimbabwe eHarare, mina mvela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabaseku basala le ekhaya.
Kilo nyaka silamaqembu amanje, sile qembu elikhuluma ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba lomama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokuvangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha, esesece kakhulu sikhumbuzane ukuthi hayi khumbula umama ukuthi wabuphatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayaposti, yazi umuntu aposte lento ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lo ukwanile yini. Uposte lento zezindlini zakho zibone ngumhlaba wonke. Kulezinto zokuzifaka ku-social media, kulezinto zokuzigcina ungazowakhipha amathumba akho aziwe umhlaba wonke. Then silelinye iqembu elikhuluma ngokuphilisana njenga. Uyazi phela uthiwa mama siyakhuluma njengoba usizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la ukuthi kusasa sizwakale sothiwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe shwa sikhona belizweni likaTrump kambe shwa kuyini khonoko. Amanye amazwe kawabone uJesu ngathi.
Liqalisa nini, ligqiba nini umhlangano?
Umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama. Siyaqeda ngesonto, siyabe sisekhaya, uthiwa seKahata Springs eGeorgia. Ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe. Mama na John Fed,
savona mwanya kutanda manyoni. Maini navu sibudwam John Fred Jeffrey Jetro Justice. Umama mdala maini niyebwana wami yalitanda lonke. Masabata ekhaya siyahamba. Alihambi ivangeli, alihambi ivangeli.
Unkosikazi Sisa Sibanda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wogatsha lwendaba zisekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapho usethulela lolo daba.
Umbiko wethulwe ngumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe silesidindo sokuzibazela esogatsha lwendaba zasekhaya emngceleni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe zezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu ekhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi azisavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa kweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani achiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho labese bevele bephakathi kwelizwe ngalesi sikhathi.
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokho kusho ukuthi imngcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangena ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi ingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu lelinani nxa kukhangelwa bonke abasuke eZimbabwe bezodinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa. Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika lekhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba ngesiqubusono wabo. UMnumzana Greatman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele, ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha, o-aplayela i-work permit. Uzolinda uloku yahamba uyajika yahamba uyajika iminyaka isiziphele ngu15 njalo kwesinye sika uthola ukuthi uhambile waye eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days eborder gate. So ngemva kwalama lamele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayakufuna lapha emsebenzini la.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe kuzafuze enze ukwedlule lokhu akwenza manje ukuzanakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi i-government entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni labo. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo lama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa a-applyele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo, amapholisa, amasosha, abezemithelo, labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kwenqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singayehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethandawo weConcord sokuba izisebenzi zonke zaxotshwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izalwane zeZimbabwe zivuka zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.